Yebo, siyadeka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa ngu-Pence wayengu-vice president ka-Trump, usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo-Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi u-Pence was one of the victims, abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sivile sachothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuwari 6. So lokhu sowuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump.
Yena uPence ubone ngaba la mathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Ngombono wami ngibona ngani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo-Biden kumbe le-candidate yama-Democrat. Umuntu onjengo-Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So ngibona ngani ule-chance nxa yokuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami ngibona ama-Republican amaningi asefaka u-Trump ku-review mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat, whether kabe ngu-Biden wayebephenduka kumbe kuzaba lelinye itikiti elehlukeneyo. Ngombono wami ngibonani uPence uzapha ama-Republican i-better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.